soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande, obisi phayindaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu. Mhlazi ku 29 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ukuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa.
Lokho kwenzakeleyo kuyinto embi kakhulu njalo elihlazo ebantwini belizwe leZimbabwe, njalo kulihlazo kakhulu emehlweni womhlaba.
Ivandla le-CCC lithi lilithemba lokuthi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzasebenza kulokwenza ukhetho lwama-primary.
Tinakithi ebulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-CCC libandla elisha, njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela ehlukileyo, njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe.
Sokuvele ubufakazi uxolo abasakhulayo abakade bemadolonzima ekubhaliseleni ukuvota sebephitheka ngokufuna ukuthi izwi labo lizwakale kukhetho oluzayo.
Sokuzaqala ukugongodwa abantu, sokuzaqala ukubulawa abantu ngenxa yokuthi usapota ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ubufakazi bokuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi uMacmillan uvezele intatheli zindaba ze-Al Jazeera ezazicubungula udaba lwenkohlakalo eZimbabwe kuhlelo lokusakaza ebulenjini olwe-podcast olwethulwe izolo. UMacmillan uthi wavalelwa ejele okwenyanga ezimbili ngesikhathi uMnangagwa engumphathintambo wezomvikela kumbe wezokumvikela isizwe i-state security. Lokhu kwenzakala lumsakazo ukhangelelwe ukwethula kusasa ihlandla lesibili lomfanekiso we-documentary oveza inkohlakalo eyenziwa ngokuthengisa igolide phandle kwelizwe oluthiwa The Gold Mafia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Sipho Senkosi Majokomola Balule.
Lolu daba lwenkohlakalo alumangalisi, kodwa luthelela ukuthi umuntu azizwe ephelelwa ngamandla ngenxa yokuthi uhulumende weZimbabwe uma engenelisi ukuthi avikele umnotho weZimbabwe ukuthi ungathathwa njalo ungatshontshwa yilabo abalamandla okuhuquluza, ungathathwa yilabo abayizigebengu abangabanye bethu. Lokhu ke kuyadanisa kakhulu ngenxa yokuthi akumangalisi thina sihlezi sikwazi ukuthi uhulumende kulabantu abalezikhundla eziphakemeyo abasebenza kuhulumende abalamandla ukuthi behuquluze umnotho welizwe, betshontshe umnotho welizwe besebenzisa ubugebengu lobuqili, ngoba bona belamandla ukuthi bavikelwa yilabo abangabasekeli bomthetho kumbe labo abayibo abangabaphathi intambo bomthetho. Ngakho ke ngokunjalo lokho kwenzakeleyo kuyinto embi kakhulu njalo elihlazo ebantwini belizwe leZimbabwe, njalo kulihlazo kakhulu kakhulu emehlweni womhlaba. Kodwa ke ubuqili obunje buvele bona sibuzwa lathi nje sibuzwa ngabasiki bebunda ukuthi uvele kukhona okunje eZimbabwe okuyikutshontsha komnotho weZimbabwe. Manje ke nanku sokubuye lentatheli izindaba zasifezela obala ukuthi nanku kwenzeka sababona labo bekhuluma labo abantu okuthiwa yibo abanye bakhona.
Ubona ngani bazajeziswa na njengoba sisizwa kuthiwa lo mka mongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa la ungani uyavela mbijana kudaba lolo?
Laba abaqanjiweyo ukuthi balezenzo ezimbi ezokutshontshela isizwe, ngokubona kwami abangeke bajeziswe ngoba phela basebenza lababusi belizwe, basebenza lalabo abalamandla ngesimo sokubusa ilizwe langesimo sokuthi kubanjwe umthetho, uqiniswe umthetho welizwe ngabantu abasebenza bebonke la. Ngakho ke akula isela elingahamba liyebopha elinye isela, isela lijezise elinye isela, lokho kungeke kwenzeke. Lanxa bengathi bona bazama usivala amehlo bebophe ababili kumba bathathu, kuyabe kuyikuthi nje lokho bazama ukuthi belahlise emehlweni womhlaba ukuthi kube lokunye kukhanya ngathi kuyenziwa ukuthi kujeziswe labo ababonakale beyephula umthetho, kumbe esingathi thina labo okukhanya ngalokho esikubonileyo kutshengiswa lapha ku-Al Jazeera bekhuluma ngokuthi umthetho kahulumeni lo mthetho welizwe bawephula njani ukuze beyenze imali. Singathi thina ke kusoze kube lethuba lokuthi laba abantu sibabone bejeziswa, kodwa singavalwa amehlo njengabantu. Ngoba futhi into engenza ngithi singavalwa amehlo njengoba nje kuzaba lokhetho oluzayo, ukhetho lokuthi kukhethwe laba abasiholayo ngezombuso welizwe, lapho ke singabona ke uhulumende ezama ukuthi tshengise kithi thina abantu ukuthi kukhona abakwenzayo ngalokho.
Lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomola Balule ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda
siyovota.
Kulandela ukwenziwa kokhetho lwebandla lezizwana PF olokudinga abazalimela kukhetho ama-primaries, ibandla lesisi lithi uhlelo oluza kwenziwa yilo olokukhetha abazalimela ngokuvumelana kwezakhamizi ezigabeni luyasebenza. Leli bandla lithi lolu hlelo lwaphumelela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by-elections ezigabeni ezifana leBulilimale Insiza. Ilunga le-CCC eMathebeleland South umnumzana Mduduzi Chuma oyeqoqa inhlelo zokhetho lolu eBulilima uthi kwanqoba ababili kulindawo ababalisa unkosazana Makhadi Moyo lomnumzana Ephraim Moyo asebengamakhansila bekhethiwe izakhamizi phansi kohlelo lolu olutsha, njalo abanye bevele bengekho kwezombusazwe kodwa bakhethwa.
Emathebeleni South ikakhulu esigabeni seBulilima ngapha sibele nhlanhla ukuthi sibe lama by-elections eminyakeni odlulileyo ama-councillors amathathu, okuyikho lapho esiqalise khona ngabona njalo lolu hlelo engathi ngolwe community based candidates. Ngiyakwazi ukuthi belusekuqaliseni ngathi yi-pilot program at that moment, kodwa ke thina silusebenzisile eBulilima lapho khona esihambe khona kuma citizens kumbe izakhamizi zakulawa mawards, zasinikeza umuntu kumbe ama candidates ebezikhangela ukuthi yiwo angasimela kuleyo ndawo. Eqinisweni ama candidates aphume khona phana wonke kade kungama candidates kade ngasoma members e-CCC engakaze ngawubone njalo active ku-politics, kodwa ke izakhamizi ziyakutshela ukuthi hayi uma lingafaka umoyo laphana ku-ward 14 for example, kumbe lifake umama Makhadi ku-ward 16 laphana, hayi onjalo sibona ngathiwa engasimela asisebenzele ngendlela enje le nje le nje le nje. Ngakho ke mina lolu hlelo lokuthi ama candidates akhethwe izakhamizi ngama cities zakuleyo ndawo ngilubonile lusebenza and ngicela ukutshela dadle wethu ukuthi lukunikeza the best candidates akhona kuleyo ndawo
kodwa ngendlela elakuqhuba ngayo khona ngapho eMathabeleland South abakho abasala bekhonona yini njalo nxa uqathanisa zingaphi ingxaki ngama primary elections okwenza lokho ukuthi abantu bezikhethele kube ngcono
thina kithi ebulilima izakhamizi zakuzwisisa ukuthi ibandla le-CCC libandla elitsha njalo lifisa ukuthi lenze izinto ngendlela ehlukileyo njalo ngendlela efaka umuntu wonke ukuthi laye azwakale ilizwi lakhe ngakho ke bachazisela ngeprocess ukuthi hayi lapha sizayenza kanje ukuze siphume lo muntu elimkhangileyo lina njenge-community ukuthi lo uma simfaka ukuba ngukansila ngempela uza kusebenzela and ngeqiniso lapho abantu babesikhomba khona njengoba usazi ukuthi sayenele ukuthi siwine what 16 ngomama makhadi moyo sawina lo what 1 eChangwa ngoba uIfrem moyo loba nje sadliwa ku what 14 ubaba uIfrem moyo njalo kodwa ke ama numbers angkhona ayemalutshwana sibili ukuthi hayi siyakwazi ukuthi singalungisa laphana laphana siyanqoba ngakho ke ngithi mina ngami uhlelo lolu ngibona ngathiwa is the best and abantu baya kuyamukela kathese bekwazi ukuthi uhlelo lokuthi ama izakhamizi kumbe ama citizens azikhethele icandidate yawo lungcono kakhulu kulama primary elections khangela kathese izani PF ibiyenza ama primary elections and kuloku rigana phakathi abanye bebethola ukuthi amanye ama cells asavoti nxa ukuthi umuntu usebona ukuthi bani ngavota ngiyadliwa bavayela ngaphandle ukathi uhlelo lolu olwe citizens based candidates umuntu akudingakala ukuthi abe ku politics ukuze ukuthi abe inkokheli kodwa ke sihambe ebantwini sebabuza ukuthi libona ngathi lifuna ubani alimeli esigameni sinje so abantu bakuletha umuntu elikwazi ukuthi lo muntu ufuna ngabantu bonke abakhona kuleso sigaba
lo ke ngumnumzana Mduduzi Juma ilunga lebandla le-CCC eMathabeleland South obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 lokhe sikudaba lunye abasakhulayo abakade bemadolonzima ekubhaliseleni ukuvota sebephitheka ngokufuna ukuthi ilizwi labo lizwakale kukhetho oluzayo omunye walaba bantu ngumnumzana Daniel Nqumalo odabuka eLupane othi kubalulekile ukubana intontanga bakhethe inkokheli ezithembekileyo ikakhulu ngesikhathi lapho inkohlakalo eZimbabwe isikuzinga eliphezulu
mina ngibe njengosakhulayo ngibe ngiphakathi kokuqonqosela abasakhulayo ukuthi behambe beregister ngobunengi babo ukuze sikhuphe uhulumende okhona ngoba uhulumende okhona kukhanya ukuphatha intambo sokumehlule so ngakho akayekele uhulumende abusayo thina sifuna utshintsho eZimbabwe sifuna ukuthula sifuna inkululeko kathesi ngingakhangela thina njengebandla eliphikisayo njengoba sesilanda ukhetho sokuzaqala ukugongodwa abantu sokuzaqala ukubulawa abantu ngenxa yokuthi usupporta ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change ngakho thina sithi hayi mayuyu kwanele mthwakazi abantu beZimbabwe sebonile ukuthi izani PS injani sele kubonile ukuthi iyehluleka kathesi bazabuya sebesebenzisa ama youth sebewanika into ezizidakamiza ukuthi bethaya ogogo be-CCC bethaya okhulu abafuna ukuvotela i-CCC so ngakho mina ngithi lawo amakhomanda awezani PF siwakhangele abantu bakukhangele konke so ngakho mayuthi sukumanini lonke ngobunengi benu liyeregista ukuvota kuphe umbuso lo
kungani uqonqosela abasakhulayo Ncumalo
kunzisa ubuhlungu kakhulu ngoba kumavideos esiwabonayo ukuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezombusazwe uyathola ukuthi amayuthi yiwo athunywayo libandla zani ngoba ama youth ungavele ubanike utshwala ubugangi babenza but ikusasa labo abalibuni so ngakho ingozi ilandela wena mayenza umuntu okuthumileyo yena uyabe zihlalele kuhle kodwa wena mayenza ulapho ukubulalisa ifamily yakho
sisakhuluma ngokuhlala kuhle kuphume ividiyo kuyona le ivike esanda kwedlula ekhipha abantu bekhipha igolide kuhanjiswa kwamanye amazwe amazwe okungekho emthethweni uthini ngayo le ivideo
lokho kubonile sobala kuvela sobala ukuthi uhulumende kulabantu abasebenza kugovernment abangamathena abayiziphi abafuna ukusuthisa izikhamba zabo lophiyana into embi sibili into yokuthi icorruption yezimpako kuhlala kukhulunywa ngayo every time kodwa ngokunjalo uhulumende kasozathathe inyathelo ngoba ngabangani bakhe bezani laye ulabo phakathi labo bantu abayenza isige esingaka ikhonomi khona eZimbabwe but abantu abakubandla eZanu PF bazithathela yonke into bazitika kathesi sibona babuya lapha sebebuyile emaphandleni bezodinga amavoti kodwa uNP wakhona engavotelwa abantu kasababuni so abantu bakukhangele konke lokhuyana okukhutshwe umsakazo okwegolide abantu kumele bavula amehlo ukuthi batshintshe umbuso oncindezelayo bafake umbuso omutsha ozayenzela abantu amalungelo abo umuntu ozafuna ukusebenzela abantu nothi ukusebenzela imuli yakhe lesigaba sakhe kuphela.
Hello ke ngumnumzana Daniel Nxumalo osakhulayo owebandla le-CCC obexoxa ecingweni yeselubhane logeyina kumedesayiti owe-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi inhlanganiso elwisa inkohlakalo e-Transparency International isikhuthaze uhulumende ukuthi ajezise labo ababonakala besenza ukungethembeki emfanekisweni we-documentary womsakazo we-Al Jazeera. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulombalisi wesikolo senjube obotshiweyo ngoba wayedlwengula umntwana wesikolo. Umbalisi lo ufundisa izifundo ze-A-level ubikwa enze lesi sihluku ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Machono ku Studio 7, machono kanjani abantu? Hayi, siyaphila, siyabonga izindaba lesilethela zona. Uyabona uma sebesilwa bodwa kuzani ikho kumnandi. Sikakhula abantu bakithi esindebeleni. Abantu ababulawela abantu kwabuhlungu kangaka basukunyezwa namhlanje sithechithisa kumhlaba wonke ngenxa yezano le abayilokhuza abayiphakamisa kangaka. Kona manje kuntshontsho magold ini siyahlupheka. Bona babhizi basaportana lento wrong uma besilwa kodwa kunje yikho konke kulunge khona ngcono ngoba sebekubona ukuthi into abayenzayo imbi yokuthenga amavoti bevalela abanye abantu ngaphandle sihlupheke sibehambe sibizwa ngamagama ayiziswane emazweni. Siyabonga Studio 7, yekela sithathane.
Asanibonani ku Studio 7 obulisayo ngumncedisi intsha yaseZimbabwe emiglense ebesikucela ebantwini kubontanga bethu eZimbabwe ukuthi bevota lawa maphatha zempumalanga ngoba sesidekile ukuthi since sibavotela laba bantu alokushintsha abalenze emadebelendi nasemidlands bagombela kwesabo lokuyisicelo sethu lesi ukuthi bevotela amaphatha zempumalanga ngoba sidinga mangabe befuna amavoti maze bewinile abasinaki okunjalo ngoba abazali bethu behlulekile bayevotela zani ngoba banikeza amasimu kodwa-ke thina sinamsebenzi ngaphandle kwamanye amazwe siyahlupheka. Alokuyisicelo sami ukuthi niyivulele lokhu ze ne-voice imamele isizudabo.
Ye, sayibonani, sayibonani madoda akithi bakaStudio 7 njani, tshona njani. Hayi, thina siyatshona, ngilapha mina madoda. Ya, hayi, ngilokujabula inqansi zokuthi khona kuyavulwa i-station, i-radio station lapha eKZ. Into engijabula mina inye kuphela ukuthi khona sokuzasincedisa ukuthi nxa sicatshelwe izifuno zethu sitshele i-station lesi besi-anonsele kakhulu ebantwini lapha laphayana ngoba kuzavimba ithuba lamasela. Ndawendawo kuyavimba ithuba lamasela ngoba amasela engazithatha lapho ngikhona mina kuwa 12 bezise bezise eGwanda nokwendawo ngisho njalo bezise eGwanda noma bezise eplant kube ziningi izibonzo kodwa nxa kuyikuthi khona zicatshile zazifaka kuradio baza kukhona hayi into ezinjalo nazi ngapha zingapha kithi eGwanda hawu lapho ubaba wethu nangakwa hayi nangakwa lapho zamele sincedile thina njengabafuyi ngiyabonga
Studio 7 linjani hayi mina yaphei kuzima izimama hambe owalibona ilizwe elilotitshala ongelamota yazi kuzima isotsha eyalila mota umpholisa ole mota uyithola ngecorruption ngokubhadalisa abantu endleleni uticha ole kakula ticha ole mota uticha ole mota yabeyithenga abantwana bamazwele kodwa kube zima ukuthi ayimenteni athele iphetho lilizwe bani lona lelo hayi umhlaba wakubone ukuthi ungenzani ebantwini bezimbabwe ngokudibeka lokho abadla utshanya kuzima khathesi siye ekhethweni izanu izakuyiviki futhi kuzima
msakazi angibingelele msakazi wami omuhle ngibingelele labalaleli msakazi okhulumayo msakazi usijumba lo okhulumayo ye msakazi hayi lami ngima enkulumeni kambuso ofuzwayo eyokuthi umuntu akayemela unina loyise endaweni zabo hayi ukuthi uyemela abanye abantu uwamela kanjani abantu endaweni engasiyo yabo ufuna khona lokhu kuquluza umnotho usakwele angeke vele wenze kahle ma ungabe umele kwenye indawo akukho kwakho ongakwenza so la mabandla lawa ayezi izinto ngendlela angazodlala ngabantu angadlali ngadi la thwele nzima lapho bangazodlala ngadi la uyabonga msakazi
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngifuna ukuphendula ubaba lo e-EFL lo ngupresident lo uyawumana lo yikho ezahlale ngelabantu ngoba into ayikhuluma ukhuluma izinto zokuwumana eziphuma ekhanda lakhe khathesi ukuthi amakhiwa angeke ezebuya ezimbabwe laphana ngoba azondela ilendi yangikhona ukukhuluma ngelendi into angaziyo ubona abantu kuphila sifakiwe emaplazini laphana nje sifaniswa nje labodoli ngoba emaplazini laphana ugrade 7 mamele abhale lo form 4 uthathwa ahanjiswe eregista uhluye emregista kugrade 6 ezikolo zemareserva le even ekuform 4 uhluye emregista kuform 3 ekuzebhala le zikolo zemareserva ethole indawo izikolo leziyana kaziregistwanga kodwa kuthiwa amaplazi ngakahulumende anikwa abantu abanye bake balwa bebangilendi ma besike ekhoti kwathiwa siphethe ama-confirmation letefiki okungangokuthi amaplazi athathwe ebantwini bhathisa anikwa nje okokuphamazo avele akliwa ngale amakhiwa asazoviselwe emaplazini nxa engayazi izani upf ahlale ikhulumela umana nje kabuze kithi thina esihlala emaplazini akula makliniki ungaze lihambe lithi lerejista lezo zikolo kufika kube yibhem nebhende vela kuqedakali ngitsho kodwa sisemaplazini kahulumende nalo ubaba lo uthong angikhenisi mande ethanda ukumsebenza studio 7 nxa kumele lifunti kukhulunywe kube ngebandla lethu le uchamisa itripu sinxa kungeyakhe yena uhlushwa kwini waqala sakhuluma ngamastrakti wabonti kakusizi wathesi ukhuluma ngokuthi ichamisa ibandla ngelakhe ye ubona ezadliwa abantu bengene bedemonstrate uyawumana vele thina kutripu sasigaze sibe lo mbono we-demonstration even one day so kahlukane lebandla lethu maye lo mhawu kakhulume ngamandla kodwa sifuna ukuthi uzokutshintsha yini kutripu c
ye mbingelele kustudio 7 ningabe linjani lonke basakazi sibingelele enkundleni hayi izano angazi ukuthi yaba njani izano iphika lento esegcekeni ngizwe ugawule lapha esesithi khona yindaba le video beyikhipha sokusondele ukhetho kanti gawule mali tshontsha lingamasela lithi kufanele kulindwe lingabotshwa kuze kuvotwe kudlule kanti ugawule uthini hayi gawule uphika lento oyibhekileyo mpela suzama nje amaqhinga okudifenda isisu sakho selitshontshe latshontsha umnotho wasezimbabwe empeleni la uyakwazi vokuthi liyawutshontsha lisebenzela izisu zenu lincenga ngamanye amazwe ngegolide lelizwe ukuthi khona bezalivikela ngobusela benu lobelinabo libulala ilizwe gawule manje uyaphikisa yonke into yakho gawule uyaphikisa njalo futhi mina ngilesimanga sokuthi ezimbabwe umuntu ongahambisani lezano pf kuthiwa uyasetshenziswa nawe gawule uyasetshenziswa khona lapho usetshenziswa ukuncindezela abantu bakini etsholotsho hayi gawule akuzinuka amakhwapha gawule
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika umahluli womthethwandaba wakwele Melika usunqume ukuba owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence azokwethula ubufakazi bokwenzakala lapho kusibalo kutshengisela esigodlweni seCapitol. UPence ngomunye othiwa uzancintisa kukhetho oluzayo. Omunye osethe uzancintisa ngumnumzana Ron DeSantis, labanye asebevezile ukuthi bazangena kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Umthetho wele Amerika muthi wona akekho umuntu ongaphezu komthetho, no one is above the law. So uDonald Trump makuwukuthi indaba yakhe yokufumbathisa uStormy Daniels ikhonsidwa njengecala la makuwukuthi campaign finance violation, kufanele ukuthi umthetho wenza umsebenzi wawo, umthuthise, umthushise kulo lolu daba. Makuwukuthi utholakala ngempela ukuthi wawuphula umthetho, kufanele avalelwe. Angazi isijeziso sakhona ukuthi singanani, and njengomuntu oyipolitician, so I guess nje abazakwenza nje ukuthi bangambiza aboshwe okwelanga lona lelo, maybe bamprocesse sike sibone isithombe sakhe silama number ngaphansi, then bamkhulule. But okusalayo kuzabe kuyinto eyangisa kakhulu, ngoba isithombe sona leso sizosetshenziswa throughout umhlaba wonke jikelele ukuthi nanka ama-American efuna ukukhetha isigebenga esiqeda uku-indict. Kodwa siyazi ukuthi ibase yakhe izoqhubeka imsupporta, ngoba ibase yakhe uyakwazi ukuyisebenza yena uTrump ukuthi abakhonvinse ukuthi konke lokho okwenzakalayo is i-witch hunt. Sizwile ebakhokho ukuthi mabaze izolo baproteste ukuthi esithi yena kuthiwa prosecutor we New York useredi ukuthi ambophe nesithi umemela abotshe izolo, even though kungela muntu oke wenze i-announcement efana naleyo. Uyabona nje ukuthi upreempta abantu bakhe ukuthi benze udlame okufana nalokhu yena abakwenza ngo-January 6 e-Washington DC ne-Congress. So ukuthi abotshe khona mawukuthi wephula umthetho, kufanele abotshwe.
Kodwa nxa kuyikuthi aphumelele engabotshwa, umbone ngumuntu ongancintisa anqobe na kukhe oluzayo?
Ukuncintisa angancintisa, kodwa kuyini angeka wini. Siyazi ama-Republican ukuthi i-base nguyo ibambileyo. That's why ubona nje kunjenje kulo muntu oyi-one uHaley ose-challenge uTrump officially. Bakhona abanye abasemaceleni laba o-DeSantis, abo-Pence, labanye nje abangaka-announce ukuthi bazo rana for i-candidacy yama-Republican kukhetho lukamongameli. So uTrump okwamanje ulokhu esasebenzisa isupport yakhe yakudala, yiyo njalo futhi edonetayo kakhulu esikhwameni sakhe. So okunye akwenzelayo khona lokhu okwecala leli ele-New York, I'm sure yena ukwenzela ukuthi akuturn around kube profitable kuye, ngoba abantu bakhe laba uzobamema ukuthi bacontribute ukulwisa i-case yonale, ngoba njengoba esho ethi i-witch hunt, bayamzonda uhulumende lo, uyamzonda. Ungathi ngezinye indlela ukuthi uhulumende lo umdingela amacala ukwenzela ukuthi embophe, ngoba uTrump sibona akusiyicala nje lona leli ele-New York kuphela elokufumbathisa uStormy Daniels, but unecala amaningi khona manje. I think kule 4 cases running concurrently, enye ngeGeorgia lapho esazikhona ukuthi wayezama ukucindezela, ezama ukuthi atshontshe ama-votes mangingayibeka ngaleyo ndlela, efonela ama-representative aweGeorgia ebatshela ukuthi ufuna ama-vote ayingaki ukuthi a-overturn i-elections.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika esigabeni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokuvele ubufakazi bokuthi omunye wabathenga bethengisa igolide umnumzana Ewan McMillan wavuma ukubotshwa ngomnyaka ka-1998 ukuze kungaveli ubufakazi bokuthi wayesebenzelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla le-CCC lithi lilethemba lokuthi uhlelo lwalo lokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo luzasebenza kulokwenza ukhetho lwama-primaries. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30 ngo Chris Gande.